Ayi angiboni mehluko ngoba siyakwazi ukuthi uMnumzana Trump ukhuluma mantando all the time. So ukulifta okwenziwa khona i-gag order lokho uphonga unika i-license yokuthethisa abantu nokukhomba abantu ekhuluma esithi indaba ayiso yakhe, abantu bonke yibo abakorrupt, yena nguye o-right. So hayi akusoze kutshintshe lutho. Sikhangela ukhetho olubuyayo, angiboni kumncedisa ngoba siyakwazi ukuthi vele ngakwanisi ukuziphatha ukuthi akhulume izinto ezinengqondo ma ele-freedom. So hayi kungani kuthiwa kuzamlimaza rather than help him ngendaba zekhetho ezibuyayo lezi. And kusasa siyakwazi ukuthi kule debate, so sizabona ukuthi yena ngokwakhe uzabe ekhuluma ngani about i-situation eyayikhona. Siyakwazi ukuthi waphambanisa umthetho, ngathiwa kuyini lawe the general public, ngathiwa sisetilongweni okokathesi.
Sesikhangela indlela umkhankaso wokhetho oqhubeka ngayo, ungathini kathesi ngababili laba sibona ukuthi bamelele i-debate yabo
siyakwazi ukuthi uMnumzana Trump kulabantu bakhe abangathiwa yi-45%, uMnumzana Biden laye ulabo abamsekelayo 45%. So abantu abazadecide i-election engikubonayo mina is ama-Hispanic, suburban women and minority voters, ngoba yibo abanqoba uTrump the last time. I-debate ebuyayo kusasa, hhayi, ngiyabe kulama-fireworks, ngiyabe simelele sona. Ngiyabonga.